Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku-17 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela oluqondiswe kwabokuzwa kwele South Africa okuthiwa kabasuke baphelele kulolo lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa ngabanye.
Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame soluthola bebhetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase Eastern Cape, sivele nokuthi ukhona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ukuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na.
So kungamalanga amathathu igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga.
Loba noma kungazofakwe ama strict measures awe lockdown noma ikuyini, umuntu uyahamba ngendlela uyahamba esitolo, uyahamba esiyathola omunye umuntu oyangena kulesi sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyodlulisela komunye umuntu.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Namhlanje sixoxa lomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo.
Isihlalo esiphezulu kwaso kathesi njengebandla le-MRP sibhizi siyakhankasa, siyabhoda, sihamba silungisa ama-structures.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kela oluqondiswe kwabokuzwa kule South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo zalelo lizwe kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa ngabanye. Bese kulamaviki ambalwa inhlanganiso yezizalwane zakule South Africa ethiwa Dudula iqoqa ukuxotsha ngamandla izizalwane zakwamanye amazwe ngelanga layizolo kodwa kuqhamuke udlakela endaweni ezilutshwana. Kubikwa kubotshwe abantu abambalwa, abanye ababotshiweyo ngabenhlanganiso yeDudula ababikwa bebeyilabo ababonakale emfanekisweni yabomabonakude ebulenjini be-internet bekhuthaza abantu ukuthi batshengisele njalo babikwa sebekuphika lokhu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kugqekezwe izindlu lamabhizimusi abokuza endaweni ezibalisa i-Deep Spruit, Alexandra neSoweto. Njalo kulomunye obikwa elimele kakhulu waqaleka obelokhu engakaphaphami. UMnumzana Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isebenza lamapholisa kanye ne-South African Human Rights Commission ukuthi ilethe ukuthula njalo ibone ukuthi abadale lolu dlakela bayabotshwa bejeziswe ngoba lokhu kusesatshelwa ukuthi lolu dlakela lungaqhamuka njalo.
Ake ngithi ukusukisela cishizwa lo phakathi nosuku siye sabona ukuhlaselwa okuyitolo nemizi eminingi lapha kwelaseSoweto eyabantu bokuza ukuthi ubusuku bonke nje lobo budlulileyo obusukisela kumhla ka-15 kusiya kumhla ka-16 bekunokutshontshwa okwempahla ezabe yizitoli kakhulukazi kwagcina kusiba nokudubuleka kwabantu. Kanti-ke labo abayibona akade behlele lo mbhikisho nokubonakalisa bona bathi baye bathi bayazisusa kulokho baze bakhipha nezimemezelo bememezela ukuthi hayi bona abambandakanyeki kulokho kulobokusela nabantu ababebayo kodwa yazi ukuthi abantu basuke begqugquzelwe ngomyalezo wabo. Kodwa ke sibonile yikho lokho okusho ukuthi kunabantu abambalwa ababoshiwe. Siyazi ukuthi khona omunye wabo labo baholi ogcine eboshwe lasePretoria namhlanje onguyena okade egqugquzela naye ehamba phambili ugqugquzelelo kwalaba bantu. Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame soluthola bebhetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase Eastern Cape, sizwile nokuthi khona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ukuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na. ngoba eshayiwe kanti naphakathi ke malokishini kunabantu abaningi abahlaba umkhosi ngoba behlaselwe kwela se Deep Kloof namhlanje bekukhona abantu akade bebuya eAlexander kanti Alexander siyayazi ukuthi iyona ehamba phambili kusukela ngo 2008 kulolu dlamo lwenzekayo lwaluqale khona kungakho ke sibone kusiba nazo zonke lezi zinto nokushiswa kwamatenyela kwathi ke phakathi kosuku namhlanje kwaba nabantu abaningi kakhulu kakhulukazi lapha ngase Deep Kloof kanti nabokuza ke naminye inhlanganiso zalapha eSouth Africa besivumeleke ukuthi sizohlangana khona abantu abaningi kodwa sigcine sibaqhuquzele ukuthi bangasondele ngoba sibesabela ukuthi kungaba nobungozi uma lamaqembu angathi ahlangane kwasokusiba ke nombhikisho omkhulu okade uhamba nabo laba bantu besithi bangena ezindlini kodwa bebegadwe ngamaphoyisa sesilindele khona ukuthi sibe nezigameko esingazithola eziye zaphuma kulezo kulokho kuhamba ngoba labo bantu bebethwele izikhali okusho ukuthi makunabantu abahlaselwe sesizovula ngokusemthethweni icala silivulela bona laba bantu laba bayibona abakhokheli bayo lombhikisho
njengenhlanganiso kuyini lina elikwenzileyo ngalolu daba njalo kusasa kungaba khona okunye kumbe lisuthisekile ukuthi sokwedlula
empeleni ngeke sisho ukuthi sisuthisekile ukuthi kwedlula kukho lutho lwedlule leyi saseyimpe enkulu kakhulu ngoba siyakholwa ukuthi abezepolitiki bakhona noma bengakhulumi abahambisana nakho lokho okwenzakalayo ukwenzela ukuthi mhlawumbe ukuhluleka kohulumeni ukwenza izinto lezi ezidingwa ngumphakathi nokungabi khona kwemisebenzi basuke bacashe ngabantu bokuza thina esikwenzayo njengenhlanganiso eyamalungelo oluntu kusukisela nje masiqala ukuthola ukuthi kuzoba lento efana nalena siye sasebenzisana nabaphathi bamapoyisa sasebenzisana nabamalungelo oluntu abafana ne South African Human Rights Commission njengoba bona beyikomishini ukuze abakwazi ukubiza noba ubani omenecala okusho ukuthi njengamanje lona leli qembu labantu laba ngoba linabakhokhela abaziwayo ma kunabantu kunodlame oluthile esingaluxhumanisa nabo kusho ukuthi sesingalithatha ke silu report kuyona iSouth African Human Rights Commission kanye nasemaphoyiseni sivula amacala ngemva kwalomdikishwa namhlanje ma kungaba khona izigameko ezokuhlaselwa kwabantu lezo zigameko singaziqondanisa ncamanje ziqondane nabo laba bantu bese sivula icala ngoba ukwenza kwabo nokumema kwabantu kusuke kukhomba ukuthi bebesazi ukuthi ukubhikisha kwabo kungagcina kwenza ukuthi abantu bahlaselwe kanti kungakho bebethwele nezikhali ebegqoke nempahla yamasosha ukuthi bebesempini kanti siyaqhubeka njenganamhlanje besiguquzela abantu bokuza ukuthi bangaphumi njalo bangaye ezindaweni ezingaphephanga okufana nokuthi nasembhikishweni namhla sesabaguquzela ukuthi bangafiki ukuze kungabi khona ukuhlangana nalabo ababhikishayo okungabangela ukuthi bagcine kube nokulwa kumbe nokuhlaselwa
lo ngumnumzana Vusi Moses Banda esiphatha amandla senhlanganiso eAfrica Diaspora Forum. Sokungamalanga amathathu igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga. Lokhu kutshengisa ukuqansa kwamanani la okuphindwe kanenginengi nxa kuqathaniswa namanani awamaviki amalutshwana asanda kwedlula lapho kade sokusiba labantu abengadluli ithumi ababanjwa igciwane leli ngelanga. Izolo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amathathu 238 abatholakale belegciwane leli. Lolugatsha luthi kulabantu abathathu ababili babo bengabakobulawayo noyedwa oyiHarare ababhubhileyo bebulawa yiCOVID-19. Iningi lababanjwe igciwane leli ngabesigaba seMashonaland West abalikhulu lanhlanu 105 kulandele eHarare okulaba ngamachumi amane lanye 41. Inani labahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 lokhu liphansi lanxa uhulumende esithi amajekiseni la awasileli. Kuhlatshwe abedlula inkulungwane ezimbili 2669. Ukuhlaziya ukukhwela kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus sixoxe lomnumzana Difa wajabibhango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane.
Ukwanda babukande noma ngithi uqhubekela phambili sibona amanani abantu abaphathekayo ngumkhuhlane we-coronavirus lo i-COVID-19 elizweni leZimbabwe. Utshengisela sobala babukande ukuthi umkhuhlane lo iloba nje abanye abantu besayishaya indiva besawuthathela phansi, kodwa kutshengisela sobala ukuthi umkhuhlane lo usasekhona njalo kusadingakala kakhulu ukuthi kuthathwe izinqumo ezokuthi abantu bahlale baqhubekele phambili ngokupractice lokhu okwakukhulunywa imithetho leyana yokuthi abantu i-social distancing, abantu abaqhubeke ngokwenza into ze-social distancing, njalo abantu abaqhubeke njalo begeza izandla kakhulu, njalo abantu baqhubeke ngokuthi ukuba baningi kwabantu akube yinto eyenziwa to the last resort. Ikuthi uhlupho olukhona babukande ukuthi ezinye izinto nxa zisenziwa noma nxa zifakwa imithetho efana nanaleyo, especially kakhulu nxa sikhangelela ama-pandemic afana labo-COVID, uhlupho lokhona ukuthi kwesinye isikhathi abantu sisuke sithatha ukuthi yinto kahulumeni, kodwa sesikhole ukuthi imithetho lefakiweyo ifakelwa ukuthi igweme indlela umkhuhlane umemetheka ngakhona.
Uhulumende siyabona ukubana uyathatha amanyathelo afana lokuvala ilizwe ngaloko kuthiwa yi-lockdown, kodwa kukhanya kungancedi ngoba amanani siyabona akhuphuka. Wena ubona ngani kungakubangelwa yini ukuthi uhulumende kenze yini okusemandleni akhe wonke kumbe kukhona okuchamaza?
Amanyathelo awukuvala imingcwele lokho esikubiza sithi ngamabhoda noma sithi amanyathelo okufaka ama-strict measures awama-lockdown kungumkhankaso omuhle, kungumkhankaso njalo ongasiza ukugwema umkhuhlane lo we-corona, kodwa ke awusoze ube yiso isisombululo sokuthi abantu baphele baphume baphele kulo mkhuhlane. Into efana ukuthi uhulumende ayenze kulesi sikhathi ukuthi azame ukugqugquzela abantu ukuthi abantu babe ne-confidence ekuthinini bayenelise ukuthi bahambe bayehlatshwa i-vaccine leyo, ukwenzela ukuthi imkhuhlane leyo iyenelise ukuthi umkhuhlane lo uzuphele ebantwini. Ngoba iloba noma kungazofakwe ama-strict measures awe-lockdown noma yikuyini, umuntu uyapha ngendlela uyahamba esitolo, uyahamba siyathola omunye umuntu oyangena kuleso sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyodlulisela komunye umuntu. Kodwa ke abantu nxa sebe-vaccinated kuyabe sekuyindlela elula kakhulu ukwenzela ukuthi abantu umkhuhlane lo uphele ebantwini. Indaba ye-vaccine le babukande ayisondaba eqala kathesi. Ngithemba ukuthi iningi labantu abazi noma ababala kakhulu ingwalo bayazi ukuthi umkhuhlane lo ngumkhuhlane owaba wakhona njalo owubizwa kuthiwa nge-Spanish flu ngo-1918 waze waphela ngo-1920. Bakhona abanye abadala abalokhu besakhona bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo. Abanye sebegugile kodwa noma sebegugile kodwa bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo. Indlela okwaqedwa ngayo umkhuhlane lwana kwakuyukuthi abantu baphiwe ama-vaccine ukwenzela ukuthi abantu baphephe kulo mkhuhlane. Ngaphandle kwalokho sizaqhubekela njalo lokho sihleli kuma-lockdown, sihleli ama-borders evaliwe kungela sisombululo ngoba akusoze kuncede ngalutho kula lokho ngaphandle kokuthi abantu abahlatshwe ama-vaccine.
Lo ngumnumzana Difa waJabi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseLondon. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi sokubotshwe abantu abambalwa abayizihlobo zomunye umlisa owabulawa ebhawa elithiwa Luriro eHarare, abahambe lesidumbu somufi basitshiya endlini kamsekeli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mzuri ongumnini webhawa okwabulawa umuyi. Iphephandaba le-Herald linodaba lokuthi omela inothona edalele iphalamende ezimele umnumzana Themba Mliswa uxotshwe edale izolo ngemva kokuthuka umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe emethesa ubuthakathi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela nge-WhatsApp.
Balaleli be-Studio 7 linjani? Nabasakazi be-Studio 7 ngapho e-Washington DC linjani kodwa? Lani niseZimbabwe, niseSouth Africa niyaphila kodwa? walaleli abasakazi we-Studio 7 ngithi ngiyibeke la le ndaba la engaqondi khona. Kanti ke kwenzakalani lapho eZimbabwe ngendaba yamaphathi amaningi-ningi la alonke efunywa. Sizoyikhipha kanjani le indluba ephikiswa le eyizalo le ma kube nani lonke lifoma amaphathi amaningi-ningi amaphathi amaningi. Yoro la amanye amaphathi aseceleni yila athengiwe yona le iphathi le enobugrobhani elokhu ihambe irobha abantu ibribe abantu ukuthi kube namaphathi amaningi ukuze le amaphathi amaningi adistebe ama-elections. Yebo khona asifuni one party state vele eliduzaneni, kumele kube namanye ama-opposition party azo-opposa ukuze abelena balungise kahle. Kodwa la amaphathi eZimbabwe ngibona ngathi semaningi kakhulu nje ayadistebe amanye ayale nale. If ngabe mina kuya ngami, ngabe wena mqondisi moyo nalo uchamisa nje, ngabe kuyahlanganwa lapho ukukhishwe la amanye amaphathi lana akhona lana kuze kukhishwe le iphathi ikhona le indlovu kayiphikiswa le izane yabo Mnangagwa le ekade yathi ngena yathi vele yazalwa ngobuqhophololo, namanje lonke isesinawo lobu buqhophololo bayo evele iphume le iphathi ngoba ayakhi iyadiliza. Manje kwathi ukuyabheka eleduzaneni lapho emtransport, utransport abantu kuthiwa bayeminyana kuzokho, kuyikuthi ezinye imoto zabanye abantu zipakile lapho, zihleli zipakile azenzi lutho. Abantu baswela i-transport yokuhamba, abantu baswela ukuthi umuntu noma egula aye esibhedlela. Lo okhulumayo ngowaselupane esigodini sasekana ityabhiwa ngaphansi kwendula uMabhiwa.
Mbonani sanibonani basakazi be-Studio 7, njani, saphila kodwa? Hayi, ukhuluma noThulani wakwandlela oqhamuka eFlabuzi phansi kwenduna eOsibasa. Ngithi mina bantu bakipha komthokazi, cela luke nivule ingqondo zenu, nivule namehlo enu, ningalali. Hlukanani nezinto sezizana uPF neziMDC, whatever is MDCT, whatever is MDC Alliance, must wake up and sibe singabantu abazimele. Votelani iqembu leMthokazi Public Party, liyagijima noZanu PF, niyagijima noMDC, izinto zisishoneni. Thina sisizwe sikaMthokazi, sizwe siyimele sodwa, ngoba namanje lokhu besihlukumeza kanye, basihlukumezela khona lokuthi thina sisizwe sikaMthokazi, sizwe sikamzilika, sizwe sikalobhengula. Kodwa nina nisagijima noMDC naboZanu PF. Wakwezwa kuphi ukuthi mina wangithatha ngumntwana kamakhelwane uthi ngizohlala emzini wakho, mina yimi ufanele ungise izinto zakho, ngizozilungisa kanjani izinto zakho, ngoba mina izinkinga zizala ekhaya zaziwa ngumnikazi womuzi. Into leli yenzayo ligijima naboZanu PF naboMDC nabantu basesishoneni lize wafaka ukuthi libavotelwe amakhansela. Thina sihlala la eGoli, manje siyasokola la eGoli, sihamba sihlangana ney'nkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu beZanu PF nabantu beMDC. Anike likhule mani emqondweni, mani liwazi ukuhlukanisa into embi lento e-right. This social system is very useless, baba.
Ngibona kodwa bakuzilinjani ngezinto. Hayi, Zanu PF lonyaka kuzovotwa nzima, and ngale corona le itshengise abantu izinto eziningi, ivule abantu amehlo ngezinto eziningi. Akula muntu ongavoteli Zanu PF, and lonyaka vele angicabanga ukuthi kona iZanu PF layo vele iyakwazi vete kula muntu ongayivoteli ngendlela esihlukumeze ngakhona abantu, ngendlela abantu abahlukumezele ngakhona abantu, bavalwe ezindlini, abantu bengelakhuza, abantu bebulawa yindlala. Manje vele angithi uthole lokhu iZanu PF. That's why ubona nje beloku abebhizi amaphoyisa ehle vele jabule ethi aza kupha abantu, ngoba vele amaphoyisa layo izizikhohlakale. Amaphoyisa lawo abona amaphoyisa eZimbabwe la izikhohlakale kuphela abantu ababulawa yindlala. Umuntu okhona ma umthole egqokini fomu acanga imivi umbhathisa isaka benjalo bephelile bayahlupheka, ubona betshontsha izinto zabantu. Yabona abantu bakhithi ngeqiniso amashona lapho kumele bacothe endaweni zabo. Omunye lomunye ayesebenza lapha ahlala khona, ayesebenza lapha azalwa khona. Izakhamuzi nje ma zingaqina zicothe bonke amatitsha konke yonke into nje kukathi bona bengathusela kangaka izakhamuzi zithi abantu abazobona basebenza bayobona amashona la egcwele emzini. Izakhamuzi zithi abantu abazobasebenza kuphi, abantu abazibhadalela imali bavala izibaya bafundisa, kodwa bahleli emakhaya bahleli lapha la ma-degree balento yonke. Kubuya kuzofundisa abantu ababuthwayo esitaradeni ngoba amapolisa la evidence ngilikho ukuthi aso abantu abafundileyo izizo zabo naye ukuthi ufundile uye uyenze nje amapolisa la abantu abukhestara demi sefucking service
njani basaka yasa izilo kudane pa ngumnankaqa ngemva ko president ekhulume labe musician ukuthi bona kwenze amashows zabo sina siyakwazi vele ukuthi obusayo chiwenga umnankaqa abikho ngchiwenga ningamangali yena ngamqala umnankaqa consult chef wakho chiwenga yabuwa
salibona ngibasazi ba studio 7 abalandeli ba studio 7 ngazothanda ukukhomenta kakhulu kule ndaba yezekhe izekhe abantu sebeqala ukurejista seyiqala awukhanze ukuthi be-announce inumber engaseyiyo yabantu abarejistile alingisa ukuriga khona lokho sekubonakala nje sisuka nokusuka nje sebeqalile into izekhe ayekeyekele ukusebenzisa izandla singabantu bezimbabwe sisokola ngaphandle kwelizwe sisokola ngaphakathi kwelizwe kungenxa yayo lezo zekhe abantu behlonipha amalungelo abantu please siyacela
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi enu balaleli lingathuki, njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle kwelemelika luthi umkhakha omutsha we-coronavirus othiwa yi-Delta ulakho ukuba yingozi ephindwe kaningi-ningi ngoba ukhanya ulobukhali kuleminye yonke imikhakha ekhona. Ngalokho lolu gatsha luthi umkhakha lo usufakwe kusimo esiphezulu sokulimukisa uzulu. Uhlobo lwe-coronavirus lolu lwesatshelwa ukuthi lungafohla lungene emzimbeni womuntu ohlabe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Kungenzeka sibili kakhulu ukuthi singabona ingxenye enye ingavaccinated laba abalandela uTrump abathi bona abakholelwa kuleli daba legciwane leli lwe-coronavirus. Kodwa okusalayo I'm sure ukuthi bangaqala ukubona sokuyibo bodwa ababanjwa yileli gciwane begcina besiba sezibhedlela. I think bazokhuthazeka ukuthi labo babone ukuthi hayi ngempela kusho ukuthi i-vaccine le iyasebenza, labo baqala ukuvaccinate. Okunye okuqakathekileyo futhi ukuthi i-education, ngoba abantu abaningi laba abangavumelani layo le science ethi kumele abantu bavaccinate yilaba abantu abalandela uDonald Trump izinto ayebatshela zona ukuthi igciwane leli it's a hoax, igciwane nje elicreatwe ukuthi likwazi ukuthi libhuqe embusweni. I think abantu abafana njengabo odokotela esingathi ngama-family doctors yibona abanganceda kakhulu ukukhuthazisa ama-patients abo ukuthi bahlatshwe baphephe. Kodwa ngokubona kwami ngibona ungathi abaningi bazogcina sebevaccinatile ngoba bazobe bebona ukuthi hayi ngempela bale risk yokuthi babanje leli gciwane if bengahlala bengavaccinatanga.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani bona labo abala ukuthi bahlatshwe ikakhulu abebandla lama-Republicans bengagcina na labo sebehlatshwa kumbe nxa kuyukuthi igciwane liba nganeno njengalokho okwenzakala kathesi sizabona kule ngxenye yezwe leyo Melika engahlatshwanga.
Ukuqala ne-coronavirus siyazi ukubana owaye ngumongameli we-America uDonald Trump wayevele engavumelani lama-scientist ne-coronavirus, wayeyithathela phansi esidahanje ngoba ligciwane okuzodlula. Kodwa sibonise sokufa abantu abafika almost 500,000 lapha e-America, okuyinto ubana ngabe uTrump wa-acta fasti wakhuthazisa abantu ukuthi ba-social distance, bagqoke amamaski, ba-sanitize, bakline izandla, bakhezi izandla. Ngabe asane sibona abantu abaningi besifa ngoba abantu abaningi bayalandela into ezikhulunywa ngumongameli njengoba kabe kungumuntu abamvotelayo, bayabhiliva ukuthi into ezikhulumayo zinqotho. So uBiden angeke ngisho ukuthi ngithi inhlanhla noma yuhlakanipha kwakhe, kodwa nje ngumuntu wangena esisho ukuthi leli gciwane kumele silwisane lalo sibambene njengabantu balapha e-America. Njalo futhi sekulamjoko sekulama-vaccine vaccine lawa sengcede kakhulu siyabona into sesisiba lula khona manje mina ngilana eOcean City ngileta abantwana ukuthi bazodlala ebeach ngibona wonke umuntu nje akagqoka asagqoka imask ngoba abantu abaningi sebevaccinatile so siyakuyatshengisa ukuthi hayi kusiyaphela umnyaka sibili amamaski kuyabe sekuyinto emandulo igciwana leli tshengisa ukuthi siyabe sesilinqobile
lo-ke ngumnumzana Dan Moyo esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Reston esigabeni seVirginia.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Namhla uhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa nomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba njani.
Inhlelo esiphezulu kwaso kathesi njengebandla leMRP sibhizi siyakhankasa siyabhoda hamba silungisa ama-structures ezabelweni zonke zakithi kwelikamthwakazi. Sinanzelela ukuthi silama-provinces amane, iMidlands, iMatabele North, iBulawayo, leMatabele South. Siyahamba sifundisa abantu ngokuqakatheka bokuthi balandele kumbe basekele ibandla leMthwakazi Republic Party. Njalo abantu bakhanya baphakama sibili kakhulu. Sinanzelela ukuthi without ama-structures abantu abangeke babe njalo ibandla lethu alinyeke likhule ezabelweni ngoba ibandla likhuliswa ngama structures.
Siyabona ukubana kulodaba lwegciwane le-coronavirus. Udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni lekudingeni abasekeli ukuthi balivote?
Udaba lwe-coronavirus luyasihlukumeza sibili, lusibisela emuva enhlelweni zethu kusukisela luqala ngomnyaka ophelileyo kuzofika namhlanje. Sinanzelela ukuthi last year phose kubulawayo lwathi luqala lolu daba sasesibhukhe iholu enketha 7 khona ngale kobulawayo ngoba uhlelo lwethu lwaluyukuthi sibhode amaholu wonke akobulawayo sitshela abantu ngebandla leMthwakazi Republic Party. Kodwa ngenxa yaleli gciwana sesithola ukuthi sokunzima ukusebenza sibuthanisa abantu. But okunye sikunanzelelayo futhi ukuthi ibandla leZANU-PF alikho honest ngalo udaba lwe-coronavirus ngoba sibone ngani sebepolitika ngalo. Uzananzelela ukuthi bona bayathi abantu abavunyelwe ukuhlangana bebaningi kodwa uthole ukuthi bona bayahlangana bezenzela inhlelo zabo. Sikubonile khona leHarare ngesikhathi kugcotshwa kumbe kulungiswa isithombe sikambuyane handa iZANU-PF ibigcwele iHarare bezenzela lokho abakufunayo. Sakubona futhi umnangagwa esiza lapha ngeviki eliphelileyo esiza esithombeni sikankomo bebhoda lalaphana kuhenging lendawana zonke babehamba beliqukuqu labantu. Kodwa nxa kungabantu be-opposition bayala bathi bona igciwane alivu ele-corona alikavumeli ukuthi abantu babuthane. So ke hayi kuyasisebenzisa nzima konke lokhu mayelana ngegciwane ngoba sibona ukuthi iZANU-PF kayithembakalanga, ayikhulumi iqiniso, iyavimba i-opposition ukuthi ihlangane.
Siyabona ukubana kwezinye izigaba ikakhulu ezeMandebeleni amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota. Lina lithini ngalokho? Liyabakhuthaza na njalo bayasukumela phezulu yini?
Iqiniso babugande, inani emhlubulweni welakithi ngapha eMandebeleni abantu barejista kancane. Sinanzelela ukuthi ziningi izinto ezihlukumeza abantu bakithi okwenza mhlawumbe bengazihluphi ngokuvota. Abanye babhizi badinga imisebenzi, abanye babhizi badinga okokuziphilisa. Kathi njalo abanye nga ukhuluma lawo bathi bona sebalahle ithemba endabeni yokuvota. Benanzelela ukuthi ibandla leZANU-PF kaliyenza ukuthi kube le-fair elections izikhathi zonke. Yikho-ke bathi bona kuyabadina ukuthi baqhubeke besenza into ababonayo ukuthi ayilamphumela oqondileyo. Kodwa-ke abaningi futhi njalo bayasithembisa ukuthi nawo njengoba ibandla labantu le-MRP selikhona bazazama ngezo zonke indlela ukuthi barejiste bavote. Kodwa-ke kunzima nzima kakhulu njengoba usitsho la ukuthi abantu abaningi abaphakamela ukuvota ngoba sekunanzelayo ukuthi obekulekha kakhulu phakathi kwabantu bakithi ukuthi bafundiswe ngalokho esingathi khona khona ukuqakatheka ukuthi why kumele bavote sinanzelela ukuthi siyabafundisa ukuthi kabavote kakhulu lapha ezabelweni sikhangela kuma elections la kuma constituents ukuthi yikho lapho kulendaba khona ngoba i-local governance yiyo eqakathekileyo kakhulu ukuthi ngubani ophetheyo ukuze abethu babekwazi ukuvotela abantu ababafunayo njalo abazayenza umsebenzi wabo hayi ngoba badinga imali kodwa bedinga ukubamela okuqondileyo.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party besixoxa la kuhlandla lesine lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Thiyani indlebe kusasa lizwe ihlandla lokugcina lohlelo lwethu lwezokhetho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje besikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Udlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.